onke amavinkili avuma imali yeziki emakhaya aqonise impahla zonke ngokubana ikuqongisa kwabo ukuhambelana lesilinganiso sezigi siqathaniswa ledola leMelika kumkambo omnyama engakutho ukuthi zonke impahla ziqonisiwe ukuze zihambelane losekuyikho kumkambo omnyama engakutho ke nxa sikhangela impahla ezimqoka ngingatsho ukuthi izinto ezinjengabompuphu izinto ezinjengabothukela amasepa lokunye okuninginengi okugoqela amafutha lokunye okusetshenziswa ngabantu kumpilo yabo yansuku zonke kuqongile kakhulu lanxa kusele kunjalo ngedola leMelika kodwa kuqonge kakhulu ngemali yakuleli eziki abantu abayiyo abangani bayayisebenzisa emakhaya ngoba nenenga lisebenzi phela ukuthi lize lithole idola leMelika kungakho ke basebenzisa yona iziki lebathe bayithola uyafumana ukuthi iyafumana njalo ukuthi ama civil servants kuzole ndawo isebenzi kahulumende zihola yona kakhulu iziki abantu abasebenza kuma parastatals bahola yona iziki kungakho kulimazile kakhulu indlela abathenga ngayo singathi purchasing power kube lomthelela omubi kakhulu ngoba yehlile ngenxa yokuswela amandla weziki okugcina sokubalimaza ekuthini bathole ngokufaneleyo impahla ezimqoka ezinjengokudla.